benganamasiko
wenziwe manje
ngela baba mkhulu babelobola
ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe sixoxa ngokubulawa kuka Elvis Nyati konangale ke kwele South Africa obulewe nje etshiswa ngabantu kumbe ngithi sizalwane sakwele South Africa ye baba Ngwenya sekwamukela kuhlelo akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele sikale ngokuzwe ugogo lapha ekhuluma ngakhona
uzilele sibili uvuke uzilele
siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi wekusekela khonokho ake sizwe njalo ukuthi yena uthini
uzilele ulele phansi sakadathu wethu laba bakubulele bakubone khonokho wena osuyikhokhona
xa ebulwe njalo kwenziwani vele ukuthi kulungise inhliziyo yakhe
umbuzo ukuthi bona babesonto yini ngoba isonto bayahlupha kakhulu sebaphuma emasikweni nxa bengabelandela usiko kufanele bakhone ukuthi kungizwa njani ezaphoyikelela nxa bekwekele khona lokho okwenzakale kwenziwenotheyo kuyasuka kube sokusiba yinjwayelo omunye wabo afela ekushiswa ngomlilo
ye sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati so uyazilwela njani nxa sizokhuluma usalukazi kunje
uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamtshisileyo labo bathwale ubuzima sokuluzimu lolo aluvusa ugogo uqondile ngathi athini esele ngumzulu kubi kangaka
kodwa kuyasebenza yini esintwini khonokho kumbe into yakudala
hayi kuyasebenza kuyasebenza singakulanto yakudala nangaba nemigcozo ethize yokuvusa umoya kuyabe kuqondile ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba uhluphisa izihlobo zakho laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje ngoba nxa usumbulala wena ususenza ukuthi usenze wakini lufe luphele solubulawa yilabana abantu labo bekhame izinyembezi
siyabonga kakhulu ke sibonga ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ingcwethi iyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadini lokusasa ba
benganamasiko wenziwe
manje
ngela ubaba mkhulu babelobola.